Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngumgqibelo mhlaka 21 Mpandula 2019 ngupracticist Jeremiah. Yendabeni zethu namhlanje. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lo msebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr. Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisa nalamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingo complain azva ingota home social media mo, but I think ndenda pa position yekuzonyatso kutaurai zvavari kana a full medical examination yatsonyatso itwa pano because zvimwe tinogona kuzviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona ngakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr. Ndoro ukuthi uhambile wahambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr. Ndoro uthi uye wahambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma enkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthatheli zindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elibhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi salelilizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athatha amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 lagu 13860 kHz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu leyezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owe-town oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe-media center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi umnumzana Dendai Mthuza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should
uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo
without any reclamation. That is our concern.
Lokhu kusekele ngumnumzana Enes Mzengi owe media center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo ukuthi udubo luyahamba kukhulumende ama police makers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi i majority iyafeya njani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangikhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe ema umnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza kulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As ema, we appeal to miners, to artisanal miners actually, to
sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga iVOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Thank you to ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenzele EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama diseased mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kavafi njengoba lokho esikuzileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu 50 to 70.
Abangene umhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiwa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana sale nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula ucyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi abanye basala bengalandawo zokuhlala
ngathi abantu sebengathi sebezama ukuya khayakha izindlela zokuthi bethole indawo zokuhlala kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwona jele abantu abaningi ngenxa yokuthi abanamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO vele umumo lokhu mubi akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu lokhu kufana
ungathi izakhiwo sezabuyela yini kwisimo sazo njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza
izikole eziningi vele azikayakhwe uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha uzalungisa kodwa endaweni eziningi hayi abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu izikole esezingathi sezitshintshile ezingathi sezilama-roof zilutshwane yileze kade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo
asabona uhulumende ephiwa amaqobaqoba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe kambe ukuthi kuyini okwehlulayo
thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola so besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintsha kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza kuthatha isikhathi eside kakhulu imigwaqo eminingi ayikalungiswa mlithwane sibile esingathi seyagreda esingcono kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukuthi ntsha kwakhona umumo lokho umubi akula lutho lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini amanye amabriji akalungiswa bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana
kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika nxa besesikhathini lokunye nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani
bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi ubumkhulu abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu so ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene sokungathi sokwehlile kakhulu okwalesi sikhathi kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zezama ukuthi belokhu bebancedisa amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili bebanika imali bebanika impahla bebanika izinto zona lezi izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini kodwa okwakathesi usuzo selululutshwane abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le ethimanimani lasechidini
eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule indawo
thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizikele esikoleni eseprimary eChibuwe sengoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi simele sibe silokhu sincedisa abantu basechimanimani lakanye eChibuwe
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sali nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongile uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezi nsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo ziyithukuthilela kwengwalo zokubala ezikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelele ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision, umnumzana Rapson Moyo, uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bemaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi kuzeguqula ukwenzakala ezikolo kulokho ebesukejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oye Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisi ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hashi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale nyakeni lupane esikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu, sibone utshintsho oluningi ezikolo. Abadala befakaza lamatitsha fakaza ukuthi abantwana basalobe ezikolo. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama-resources asetholakala ngcono ngenxa ye-program yesibuyile ezikolo. Qalesi le 20 izikolo kuthe ngalomnyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona, sesingezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathuma amane lambili ezikhangelelwe ukusungula lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenza kwalimthina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mthina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe, unkosikazi Received Dube ohlala kweleBhilithane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapho afunda khona ingwalo zokubala esithi kukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bemawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukuthilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapho besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukuthi
ya. Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo.
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni, yilapho kulokhu kukhona. Sikeze ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikusenkantweni ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengoba?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uKembo Mahadi, uJulai Moyo, Obedi Mpofu, K. Matema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubukeni lemandebeleni labo-PA babo, kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotsheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungama ngalisa nxa kuyikuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga. Nxa kuyikuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi, nxa kuyikuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyikuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe inyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho umele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo.
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertisewa kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesiNgisi kuya endoza njengalokhu bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo. Hhayi ukuthi mhlambe kusempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo, kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu ikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalowo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona kusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena lo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semandebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba yinkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kulenduna esibonge esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana Ebi Dlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inye umuntu yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Nawo thole uthando omqotho iqome ngizinganje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luthalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luthalo
komento mbaza komento mbaza komento mbaza komento mbaza Comento pasa, come sta la pala, comento mbazana, come sta la pala.
Kuthe maningi-ningi zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakutshayela amathambo iqome ntombi ngibe ngunowa ube ngwami omkhumbi zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngaziqeda ngiziqhansi babula zonke izizwe kodwa wena uyinjuku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso sengiyazivike ntombi mina-ke uthi ngikwekele ngikwenzelani-ke khonokho ngiyakuthanda ikho lokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Phethela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo ngumPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.